sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili umsakazi 6 enhlolanja 2018 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje
lo mlayezo ngokufisela u Dr. Morgan Tsvangirai ukuthi akalulame ezinhlungwini lezi azizwayo ukuthi aze azoqhubeka lo mcimbi esawuqala ngo 1999 ukuthi silwele iZimbabwe entsha.
Ngesikhathi nengi labezindaba bebika ukuba uyaqinela umkhuhlane emkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai, abasekeli bebandla lakhe bathi balethemba lokuthi uzasila abuyele ekhaya.
Ingenza ukuthi kwesinye isikhathi kube nzima la kumnankaka njengoba bonke bevele besazi ukuthi bayizikliwe bayazana ebugebengeni babo lebuseleni babo. So bangaqalisa ukuchazana okuzabangcolisa okuzenza ke ukuthi umphakathi unanzelele ukuthi kawusoze ubaphathe kuhle.
Lamukelwa ngembono ehlukeneyo udaba lokuphenduka kukamongameli Robert, owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kwezombusazwe, obikwa eseqoqana labanye bakhe abe-G40 ukubumba ibandla elithiwa New Patriotic Front. I-College le-National University of Science and Technology, i-NUST, seliqale umkhankaso wokufinyelela abafundi bakoBulawayo ukuthi baze ukuzokwenza izifundo kule i-college ngobunenge. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ngesikhathi iningi lentatheli izindaba kwele-South Africa libika ukuba uyamqinela umkhuhlane umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai, abasekeli bebandla lakhe kwele-South Africa lapho ayelatshwa khona bathi balethemba lokuthi uzasila abuyele ekhaya ayikhokhela ibandla lakhe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Impila kahle yomkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai bekuludaba olusematheni lamhlanje ezindabeni kwele-South Africa. Umnumzana Tsvangirai kwesinye isibhedlela eJohannesburg lapho aze khona ngozibandlela ezokwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane. Iningi labezindaba laba bathi ubangwa lezibi okaTsvangirai. Le yinto egcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe esingathandanga ukuvezwa igama ngoba singelalungelo lokukhuluma simele umkhokheli MDC umnumzana Morgan Tsvangirai. Limbiko isilethe kudana kwabaningi abeZimbabwe abakwele South Africa. Kodwa iningi labasekelwe ebandla le-MDCT bathi kabalahlekelwanga lithemba lokuthi umkhokheli wabo uzasila abuyele ekhaya ukuyaqedelela umsebenzi wokubuyisa umbuso okhululekileyo. Ilunga le-MDCT kwele South Africa unkosazana Vimbai Maverudze uthi umnumzana Tsvangirai yindoda ehlula ubunzima obukhulu eZimbabwe, ngakho akathandabuza ukuthi la lo mkhuhlane uzonqoba.
UPresident Tsvangirai uzoba right ngoba ngiyathemba ukuthi naye he's a strong man and he's a fighter. So all our hopes nje, we are believing God and sithemba uNkulunkulu ukuthi uzosenzela ngakunamandla.
Le nkulumo egcizelelwe esiphathamandla seMDC kwele South Africa umnumzana Austin Moyo laye othi akathandabuza ukuthi imithandazo yabo izaphendulwa.
Lo mlayezo ngokufisela uDr. Morgan Tsvangirai ukuthi akalulame ezinhlungwini lezi azizwayo ukuthi aze azoqhubeka lo mcimbi esawuqala ngo-1999 ukuthi silwele iZimbabwe entsha. Lulama la okhona Dr. Morgan Tsvangirai uze uqhube uqedelele umsebenzi esawuqalayo.
Kusenjalo umbiko wethulwe kwezokuxhumana kuTwitter phansi kwegama likamnumzana Tsvangirai, yena ngokwakhe uthi uyamangala ngembiko yabezindaba ethi usebangwa lezibi ngoba yena yebo uyagula kodwa isimo sakhe asethusi njengoba kulezibonelo sokuthi ngumkhuhlane osalawuleka. Inengwe leSouth Africa likhala ngokuthi aluba liyaphiwa ithuba lokumethekelela isibhedlela kodwa bezempila kahle bathi sikhathi sonke umuntu osesimene singasihle ikakhulu lomkhuhlane wemvukuzane akukhuthazwa ukuthi ethekelelwe ngabantu abaningi njengoba bengagcina bemthelela eminye imkhuhlane engangena lula kuye ngenxa yesimo sakhe. Ministro 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe seziveze ukuphatheka kubi ngodaba lokuphenduka kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe kwezombusazwe obikwa eseqoqana lamalunga aqotshwa kubandla leZANU-PF abecele elithiwa iG40 ukubumba ibandla elithiwa New Patriotic Front lona elikhangelelwe ukuma kukhetho lwalonyaka. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Umgabe kubikwa engabe ethembe abalandeli bakhe bemaphandleni abavame ukumsekela kukhetho lonke oluthe lwenziwa lokhe elizwe lathola uzibuse. Kodwa abanye njalo ngabathi yena lamalunga awe G40 agoqela uSkhwica Mfundo Jonathan Moyo, uMnumzana Xavier Kasukwere lomzukulu wakhe uMnumzana Patrick Joao kumele baphume baphele kwezombusazwe. Kukhanya amalunga aleli bandla elisha elibikwa ingabe ikhokhelwa uMnumzana Sydney Sekeremai njalo izaphendukisa unkosikazi Grace Mugabe obikwa eseSouth Africa lapho abasalungisa ingwalo zabo lokuhlela indlela abazama ukulwisana lomlangagwa yena owabakhipha esihlalweni abanye babaleka elizweni. Engcitshe ecubungula ngezombusazwe uMnumzana Pride Mkhono uthe umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze ayethuswe ukuphenduka kukaMgabe ngoba esegugile njalo engenelisi ukuqoqa uZulu ukuthi amvotele ukukhetho oluzayo.
Esikubona ukuthi uMnumzana Mnangagwa kasoze vele ethuselwe ukuphenduka kuka President Mgabe kupolitics ngoba lokho asikubone kuyinto engayenzakala. President Mgabe usezigugele akasela amandla ukuthi engachona egijima ilizwe lonke ekankasele ukuthi abantu bemvoteni.
Uphinde wathi abantu abanjengo Professor Moyo bayamsebenzisa njalo yena njengomuntu othanda amandla kakuboni lokho ukuthi uyasetshenziswa ubonela isikhundla akhijwa kiso engazimiselanga ukuchiya. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi yezinaso uMnumzana Ashley Funye uthe uza kuba zima ukuba uMgabe akhiphe uMnangagwa ngoba umongameli wahle wabamba ingxenye zonke zikahulumende ezingazama ukusetshenziswa ngabe New Patriotic Party.
Kuza kuba nzima for uMnumzana Robert Mugabe ukuthi akhiphe uMnangagwa ngoba uMnangagwa wakwanisa ukucapture ama institutions njenge army la media okwansi we capture. So even siyabona even xa si referencea three document laba bali deep blue ocean strategy kunzima for uMnumzana Mugabe ngoba labana amadoda basebenza babamba ama institutions whilst uMgabe yena wabamba ama individual.
Ilunga lenhlanganiso yesha jamuka sesijikile uMnumzana Happiness Ncube uthi ibandla lelingenza kube nzima kuMnangagwa njengoba kungabantu abake basebenza bonke abazama ukulungisa izenzo zabo ezimbi.
Ingenza ukuthi kwesinye isikhathi kube nzima la kuMnangagwa njengoba bonke bevele besazi ukuthi bayizikliwe bayazana ebugebengeni babo lebuseleni babo. So bangaqalisa ukuchazana okuzabangcolisa okuzenzeke ukuthi umphakathi unanzelele ukuthi kawusoze ubaphathe kuhle.
Enye ingcitshi yezombusazwe uMnumzana Leopold Mnende uthe uMgabe engathatha amavoti emaphandleni ngoba wayevele ethandwa ngabahlala khona kodwa okungamhlupha ukuthi abantu abasebenza laye sebesaziwa ngobusela.
UMgabe engathatha sibili amavoti emakhaya ngoba siyamazi from kudala ethandwa ngabantu bemakhaya. Yikho lokho kuzaba nzima kuMnangagwa ukuthi ibandla lakhe leZANU-PF alisoze liqamuke ngasesendayini.
Ibandla leNew Patriotic Front likhangelele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka lapho abanye abathi lizama ukudlisa uMnangagwa ngenxa yalokho abenze khona kumnyaka ophelileyo. Nxa uMgabe engiyamela leli bandla nqobe kukhetho uyabe esengezele phezulu kweminyaka phosi engamashumi amane 37 ayibusayo. Ngemva kokususwa kwakhe esikhundleni ngabebutho ngomnyaka ophelileyo uMgabe umkakhe uProfessor Moyo ukasukwele labo zwawo abakabonwa emphakathini kodwa bavame ukubonakala enkundleni zokukhulumisana lokuzilibazisa zebulenjini loba ezindabeni lapho umoyo ake waxoxa lentatha lezindaba zomsakazi weBBC. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Kwalithi leNational University of Science and Technology INUST seliqale umkhankaso wokufinyelela abafundi bakobulawayo ukuthi baze ukuzokwenza izifundo kule ikolishi ngobunengi. UMathabile Masuku usethulela lolu daba.
Laloba ikolishi leNUST lilezifundo zezinga eliphezulu zama-sciences, kodwa lilazo ezigoqela ezeminye imisebenzi ezinjengezamabhizimusi, ukuphathwa kwemali emabhanga lokwezintatheli izindaba lezinye. Obona ngokwethulwa kwemibiko eNUST unkosikazi Lindiwe Nyoni uthe bananzelela ukuthi uBulawayo akala lwazi ngezifundo eziqhutshwa eNUST, ngakho bayabukisa abakwenzayo emizameni yokuthi baxhumane labantu.
Sibuye ukuzokwazisa uBulawayo ngama degree programs esilawo eNUST, NUST National University of Science and Technology University evele iBulawayo. So sananzelela ukuthi uBulawayo akalalwazi olugcweleyo mayelana lama degree programs esilawo, njalo ngakho sibuyile eBulawayo Center lapho sibona ngani abantu bangasifinyelela khona ngoba kuphakathi kwedolobho.
UManyoni uqhubeke ethi uhlelo lolu soluncede kakhulu abantwana abangafinyeleli ukuthi bayefika eNUST, njalo abantwana balakho ukuthola indawo eNUST hathi ukwesabela khatshana.
I program leyi siyananzelela kakhulu kubana isincede kakhulu abanye abantwana akade bengafinyeleli ukuthi bagade baye eNUST, and kulabanye vele akade bengelalwazi ngicho ngeNUST. So uyathola ukuthi umuntu uyafika abuze ananzelela ukubana uya qualify uku enroller for ama degree programs lawa, and then siyakhuthaza kuma kubulawayo nje even abonke nje abalabantwana abaqedileyo ama A levels abo ukuthi iNUST ikhona, iNUST ilendawo laba ilendawo yabantu ababo ukubana bathuthukise imfundo yabo ba enroll for ama degree programs, because kusokukaningi sisizwa kuthiwa iNUST ayithathi abantwana, iNUST ifuna ama 15 points kuphela. Kodwa sikuchoyo ukuthi uyabuya nxa uqualify ama subject akho ehambelana lama entry requirements esilawo, uyenelisa ukubana uapply. And as long qualifier indawo ikhona, indawo eNUST ikhona. So siyakhuthaza abantu ukuthi bangahlali phansi. Uyathola ukuthi kulomuntu yabe lama 8.7 points esithi ay eNUST akuhambeki, kuyangeneka eNUST ngama points wona lawo.
Osakhulayo umnumzana Peter Mugodi uthi uncedakele kakhulu ngoba ethole usizo abeludinga, njalo wabona ukuthi laye ulakho ukuyithola indawo.
And ngaqedwa upper 6 and notly, so basincede kakhulu ngoba then otherwise besimele siye ngale eNUST and space siya inquire khona ngale ama details angkhona about izinto esingakwazi lama careers angkhona ukuthi uyayenzana afterwards. Thina bese sijayele ukuba wasifika yaba ngu-doctor or something, but then they are so insightful first and say lezi zinto oshuye wouldn't expect ukuthi ungaqualify. Njengoba mina I think I don't think I qualify because I thought maybe really like 12 points and but then being the 7 and then I discovered I qualify for a lot.
Unkosikazi Michelle Mwale uvumelane lomugodi ethi uthole ulwazi lokuthi yena engathola ithuba kuziphi izifundo.
Iyanceda kakhulu because babutshela ukuthi ngafuna ukuthi wenze any course right bawujela ukuthi ungabenefita kuyiphi kakhulu ekufithayo yiphi kahle kahle
abasakhulayo bebephithizela bebuzisisa ukuthi bengangena njani eNUST njalo iningi lijabule kakhulu ukuthi bathole usizo abakade beludinga INUST iyo yodwa iyunivesithi enikeza izifundo zesayensi emhlubulweni yomandebeleni kodwa iminyaka eminingi kuhlala kugcwele abantu abavela ezabelweni zangempumalanga kwelizwe okusolisa uZulu kakhulu ethi uyabandlululwa Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile masuku
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkulu
Yebo 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 Ntsakazo muhle mina ngingumayikhobe umsakazi weStudio 7 Ngithe ngithathe leli thuba ukuze ngilinxuse lonke ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo always the connection ngo 8 ntambama lamhlanje sixoxa ngohlelo oluqhutshwayo okwamanje eZimbabwe lokubhalisela ukuvota olwe biometric voter registration mop up exercise ngabe commission eZimbabwe electoral commission olugqitshwa ngolwesine saphatha njalo udaba lokwethuselwa kwabantu lapho okubikwa kulabantu abahamba bethatha ama slips abantu asebebhalisile nxa ufisa ukungena kuhlelo thumeza inombolo zakho ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 inombolo njalo 0012024650318 lingasixhuma njalo ekhasini lethu ele VOA Ndebele enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana eyobulenjini ku Facebook
Ukwehla kwentengo yamafutha ezimota kunye lezinye izibonelo kwezomnotho welizwe kungaba kutshengisa na ukuthi umnotho welizwe ususiba nganeno kulandela umbiko kamongameli Mnangagwa. Lo ngumbuzo esiwubuze uZulu Mathupha labo somabhizimusi ukuthi bawubona njani umnotho ikakhulu nxa kuqathaniswa lokwenzakalayo. Umnumzana Emerson Mnangagwa egcotshwa kuba ngumongameli wazisa ukuba kumalanga alikhulu alandela ukuqala umsebenzi wakhe kuza kuba lempawu zokuthuthuka komnotho welizwe. Kodwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi akula nguquko isibonakala.
Iqiniso lihle silapha njengemathebhelele nje ngapha akula lutho lishintshile imisebenzi lokhu ingabonakali imali lakho kulokhu kusakhanya abantu belako kusalayine izimali zangifona into lazo inkingo zangifona nazo zonke phezulu bona ngale akula lishintshi silubonayo sibili ngokubona kwami ngibona ngani engxenye singaya kuma-elections lawa azaba PC4 then nesikhetha okungani uyaba nosesitshintshana lo ngoba kulokuyinto wani nalezi lakulanto yetshintshi le ukutshintsha ikhanda kuphile lokuthi khona kwakungubabalwane umgqabela sokumnangagwa ilokho kuyizana amapholisi ankhona yasemvisen kabatshintsha ama-reforms then sesihamba kuma-elections and
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi umlomo kamongameli Mnangagwa awugcwalelwa mfula yikho uyakhuluma nje kuphela.
Umnotho welizwe ulokhu phansi okumangalisayo kodwa ungabuthuthuka emlonyeni kaPresident Mnangagwa emlonyeni hayi Mnangagwa ubukhali. Kodwa ekwenzeni hayi kakulanto ayenzileyo njalo abanye abanjengathi asikhangelelanga ukuthi angenzani ngoba i 37 years leziyana nguye phela abincedisana lomgabe ukubulala le economy pho angabe ezayilungisa njani njengoba lo mbuso lo ekuthatheni kwakhe kakawunikwa ngabantu kanye ezandleni uyakwazi ukuthi kube lokuxabana okukhulu baze abebutho bangenela bamncedisa ukuthi abe kulowo mbuso labantu nje abaningi abanjengathi kasikamboni njengomuntu okuthiwa hayi ngumuntu sibili lathi singahlala sizinze ngoba umbuso lo kakabi lawo njengoba siya kuma-election ukuthi umuntu wonke nje amazwi wonke lanxa ethembisa ngomlomo kodwa kuground hayi kakulalanto asebeyenza
Ilunga ledalela eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi akula nguquko ekhona elizweni ngoba konke okuncane okwenzakalayo lanxa kumele kwenzakale njengemfanelo kubonakala sengathi kuyabukeka.
Okwakuqala umbono wami uqalisela ekuthini nxa sesithi sokube nguquko kanti bakuvele komi njani izwele lokho kungakabi le nguquko nale silinga ngayo. Okwakuqala into esiyaziyo ukuthi intengo zempa yezinto elizweni liqansa mhlawumbe ngeviki nangeviki. Okwesibili akade sikunanzelela intengo yefiweli ibiphezulu ukwedlula amanye amazwe ahlanganisa izindawo Zambia naboMalawi. Bekungcono emntwini ohlala endaweni enjengasefolosi ukuthi ehambe edinga ifiweli eZambia kulokuthi ethenge eZimbabwe nxa yentengo yeZimbabwe. Siyananzelela ukuthi imali imzila emabhanga yikho kade vele kuyimpilo kade ikhona isikhathi sonke. Siyananzelela ukuthi imali emabhanga ibingatholakali, imisebenzi ibingatholakali, amafektari ebevala. Khathesi-ke yikuyilo kukhona ngizile edolobheni leHarare khathesi imizila emabhenki kayikapheli ilokhu ikhona. Izolo bengobulawayo kuhambe ebhenki kobulawayo ngithole abantu benyathelana begcwele indawo yonke bedinga leyo mali yokuthi beyithole. Ungangena phakathi imali ekade itholakala ngama-$30. Okutho ukuthi entweni zemali akukabi lolutho osoluthintshile eZimbabwe. Imizila ilokhu ikhona, ilokhu ikhona injalo abantu belokhu belala emabhenki. Singakhuluma-ke ngokwefiweli. Ifiweli nje okwenzakeleyo yikuthi ifiweli yethu ibidura ngenxa yokuthi uhulumende ubethatha umthelo omningi kufiweli. Khathesi-ke into ayeseyenzile uhulumende yikwehlisa umthelo akade ewuthatha kufiweli. Kodwa kusitho ukuthi intengo yefiweli yehle ngemali yona leyo ngesilinganiso sonaleso uhulumende ayehlise ngayo somthelo wakhe. So akula lutho olukhulu oluthintshileyo kufiweli yethu. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi ifiweli ngeyinye yama-contributors totally expense ikhosi yokwenza ibhizinisi ngaphakathina kwelizwe. Siyananzelela ukuthi ukwehlisa lokho akwenzileyo uhulumende mhlawumbe kuzanceda, but ukwehla kwakhona lakho kayehlanga kangako. Akula lutho sibili esingalubhala siluthi kwenzakala into emangalisayo, yehlile ngesilinganiso esiphansi kakhulu okokuthi i-impact yayo kumkhonomi wonke amboni ukuthi lingazwakala ngokuphangisa. Ama-companies asevulile kasikawaboni, imisebenzi lokhu ingatholakali. So umkhonomi-ke esikwaziyo nje sokuguqukile ukuthi sokulokukhuluma okuningi okuvela kuhulumende kokutshengisa ukuthi khona uhulumende uthi yena kunezinto azenzayo kumbe kunezinto afuna ukuzenza, kodwa ku-ground sibili phansi hhayi kande akukatshintshi lutho. Into lokhu zifanana, abantu beZimbabwe lokhu basebunzimeni, imali abayitholi, imisebenzi kayikho, abantu lokhu behlupheka. Awukabi le nguquko ekhona esingakhuluma ngayo kwezomkhonomi.
Kambe kungakutshengisa na ukubana umnotho usunganeno, nanku imali emabhanga lokhu ingatholakali, njalo le mpahla ezitolo lokhu intengo iqansa. Okwamanje-ke ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Umphathintambo wohlangothi lweMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe ole-Department of State usanda kwethula umbiko othi ilizwe le-Iran selingelinye lamazwe okuthiwa asekela amalwecaja. Ngakho-ke ilizwe leli sokuthiwa ngelinye elingaphansi kwesikhonqo sokulonda amalwecaja esibizwa ngokuthi yi-countries of particular concern. Amazwe la alitshumi kuthiwa asekela amalwecaja njalo kawahloniphi ilungelo labakhonza inkolo ezijiyeneyo. Kubikwa ukuthi ilizwe le-Iran kalifuni ukuhlonipha abantu abakhonza okwehlukeneyo. Abakhangelane lelungelo loluntu bathi unkosikazi Shameh Esaveh, umka Victor Petamraz, wayekhokela ibandla le-Assyrian Pentecostal Church uthwele nzima kwele-Iran. Usandla kukwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka emihlanu ngenxa yokholo lwakhe. Ngontulikazi ngomnyaka ophelileyo, umkakhe wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka elitshumi kulandela ukwethuswa kwakhe icala lokuthi wenza okungahambelani lezomvikela kwele-Iran. Umntanabo uRamil wetheswa icala elifanayo. Kubikwa ukuthi abantu bokholo lwesiKristu batholise nzima kulelo lizwe. Abalichumi bavalelwa ngomnyaka ophelileyo ngenxa yokholo lwesiKristu. Abalandela ukholo lwesiBahai labo bathwele nzima kwele Iran. So kulesikhathi abantu laba betholise nzima nguhulumende walelo lizwe.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika. Okwezemidlalo akazimiselanga ukuthatha umhlala phansi umqeqetshi olodumo uCosmas Zulu ngemva kokwehlukana kwakhe leqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngugcweleyo ekwabulawayo.
UZulu oleminyaka edlula amachumi amahlanu esebholeni njengomdlali lomqeqetshi uthi udinga umsebenzi ngoba ulwazalo uthele kuminyaka yonke leyi akumelanga afe lalo kodwa kumele alwedlulisele phambili kubaqeqetshi abancane kulaye.
Umnyaka lo yabakhokheli beHighlanders abazange barenew icontract yami, so angina msebenzi, sendinga umsebenzi ukuthi ulwazi lwami ngingalulahli. Wonke ama-team abangafuna u-technical advisor, u-goalkeeper coach, ukuthi ama-coach abo abancane ngibanike ulwazi lolu lokuthi ngiyongena egodini lolwazi lolu kuyaba yi-west.
UZulu waziwa kakhulu ngegama elithi Thano, ufikise iminyaka engamashumi ayisithupha lo9 yokuzalwa mhla ziyi9 kunyanga kaZibandlela. Njalo uqale ukudlala ibhola ngomnyaka ka-1967 ekufikeni kwakhe edolobheni lakoBulawayo. Udlalele amaqembu abalisa ele Bushbucks, ele Eastern Midlands, ele Eastlands, ele Olympics kanye lele Mashonaland United engakabuyi kuqembu la Highlanders ngomnyaka ka-1980. Ukuqeqetsha ukuqale ngomnyaka ka-1983 yeseqembu la Highlanders engumsekeli wesizalwane selizwe leScotland uBobby Clark. Uthi uyalibonga kakhulu iqembu la Highlanders ngoba lidlale indima enkulu ekumakheni kuba abe ngumqeqetshi ohlonitshwayo.
Ngithanda ukubonga ifamily ya Highlanders iminyaka yonke from 1980 until Kates sengwine amakhapha angu-20, 2 league championship. Ifamily ya Highlanders liyayithanda kakhulu, even nxa ngihamba estreetini ngiyahamba 5-10 meters umuntu wonke weHighlanders uyamisa embuzo ukuthi kathi mdala iqembu lihamba njani. Labazali abangifonelayo bembuza ukuthi kathi ngingabuyisa abantwana bami kuHighlanders.
UZulu-ke wasebenzela amaqembu abalisayele amaZulu, ele-Real Stars, ele-Zimbabwe Saints, ele-Quellaton, ele-Zimbabwe Leopards, ele-Sizane kanye lele-Talent Vision kwele-Zimbabwe. Ikanti wasebenzela njalo kwele-Botswana eqeqetsha iqembu le-Botswana Meat Commission. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ngesikhathi nengi la entathela izindaba libika ukuba uyamqinela umkhuhlane umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai, abasekeli bebandla lakhe bathi balethemba lokuthi uzasila abuyele ekhaya. Lwamukelwa ngembono ehlukeneyo udaba lokuphenduka kukamongameli umnomzana Robert Mgabe kwezombusazwe obikwa eseqoqana labanye ababe ku G40 ukubumba ibandla elithiwa New Patriotic Front. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama uChris Gande lilandile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.